abatwana baphongubuthaniswa bayazidlalela, amatitshala azondile, lokhu esithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwababo. Uhulumende lo obambe kakhulu iDepartment ye Education kazange ebuze abazalini njengeschool development committees, lama teachers unions, lama civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezi nsuku afundisa nge-COVID-19. Abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi, kodwa uhulumende uphosisile ngobuphongu ugxumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya. Abantwana abafundi, abazali abalazimali zokubhadala, ama-headmaster lawo ayanqaba ukulandela lokho okutshiwo nguhulumende, bayaxotsha abantwana mahlayana ebhodinga kula kudla, abantwana bayalamba zindlala kuphela. Iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo, ngoba ama-teachers unions lawo adlubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi imfanelo zabo. Njengalapho esihambe khona ebubi, emguza, embembesi, eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Doron, eRushinga, singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebeni neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha alezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibo abasezikolo lama-headmaster. Abalalutho abalwenzayo, abantwana yikudlala nje. Khonokhu kuza kwenza abantwana babanjwe imikhuhlane kakhulu i-COVID, bahamba bayethelana nabantu. Saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlutshwa yimikhuhlane yabantwana, lani ziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabenu. Imfundo inhle kodwa phela selilahlekelwe ngabantwana, lizafundisa bani? Thathani amacebo alikhulume lohulumende, ngoba amatitsha sezamile, i-civic society sezamile, ama-stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele. Vulani amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abatwabenu. Mahlabezulu, imfundo yilifa labantwana, lingahlala lingasebenzi labantwabeni lime likhankase ukuthi into zilunge.
Lingamxwayisa lithini uhulumende?
Nesikhiwa bathi uhulumende should swallow pride ekhulume lamatitsha. NgesiNdebele uhulumende kabe nguhulumende onanzelelayo, engazigqaji, ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde. Phambi ngaphakathi kwempi enje, amatitsha wonke angalahla amachoko, kuzaba kwini? Sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi, khonokho yikufa kwesizwe. Kaphangise uku-engage ama-stakeholders, kaphangise ukukhuluma labantu bonke, ekhulume labantu bemach, ekhulume ngama-political parties, ekhulume ngama-teachers union, ibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi intole efanana le-COVID singayibamba njani ukwenzela ukuthi i-economy layo ikhule, abantwana baye ezikolo. Kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezanu PF bemtshelele kwaba abakufunayo. Ungabona imfundo sifile, akusenalutho. Kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule, ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.